Kusigaba sabesifazana namhla ngixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ungukansela khona ngaleke ePhilabhosi. Lapha ngizwa umthembo ozithembayo uGibbs Dube ngimele usithandekile Mhlanga weStudio 7 kuhlelo lwabesifazana. Ye mama, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Lamhla sike sikhulume ngamalungelo abesifazana. Aphethwe njani khona ngapha?
Amalungelo abesifazane kaphesi sizwa namhla hayi awaphathanga kahle. Ngoba umama naye ngazi nje esegumeni lakhe kumele azizwe ukuthi ngisegumeni lami. Ayisiyo yonke nje imizi enjalo. Eminye iyabala imizi engaphathi kuhle amalungelo abomama. Umama wafike echochobele bephakathi kwabanye umama ubone echochobele ukuthi uyakwazi ukuthi angakhulisa labanye umama ngabehleka uyafika ngale khaya ethokozini umama kathokozini emabhumini lapho
singathi kwenziwa kuyini khonokho ye kwenziwa kuyini
kokunye baba obaba kanye balobukhweli bayizihlaba bayagijima ekugijimeni kwakhe lapha akhona ngalo kungafika kungamhambi kuhle usefika ebhodisela kunkosikazi
ye bantu yikho kugcina kuhle
kwakhoabantu sefanelesethekeleyo khululeki nje
nxa likhuluma labo obaba khona ngapho emaphandleni bathini ngodaba lolo
obaba kabavumi bathi labomama bayasidelela bathi omama bayasidelela okubuhlungu okunye okumangalisayo ukuthi ubaba omunye aqalisa ukuthi abuye nomunye umfazi umama ekhona ekhaya kanje bathi kuhlukulezi umama khonokho yini esikuthathathi kumama umnikazomunye akumkhiphele igogokele lamabeli umama lo umama ngokesaba isigazi amkhiphele kambe ayisikho uku-abusa ilungelo lakhe yini ante kuyi-abusa into esegumeni lakhe obaba kumele behloniphe omama omama nabo bahloniphe obaba into zakhona zihambe zonke ayisikho futhi njalo ukuthi obaba yibo bodwa abahlukuluza umama omama labo bayabahlukuluza obaba ngezinye izindlela ezibuhlungu abe labanye obaba eceleni baba nayo ekhona ekhaya
nxa kunjalo-ke kuphathwa njani khonokho
le ndalo enjalo yayisifuna abadala abadala sibili ngoba nxa umama esefika esekhangele umkakhe nxa eleke yakhe eceleni kasayibona njengendoda naye ubaba nxa elomunye umfazi omthokozisayo ngale xa ekhangele umkakhe kasamboni njengomfazi akuphilisi kuhle iguma khonokho kanti-ke uthando ligoqela yonke into ubaba lomama bathandayo egumeni uze wakhona uyabubusisekile nxa kunjalo
akubakhuza abadala lapha bolaba abajadileyo kumbe ubanike imilayo yokuthi vele kumele benzeni emtshadweni la
bomama amaguma ayalondolozwa ngobuntu bakho iguma lakho ulilondoloza ngokuba nguye kakho kuhloniphe umkakho ungenzi kubi kumkakho uzuke nomunye ubaba yena nguye owahamba wakuthatha ngakini kubuhlungu okungakanani nawe baba thanda umkakho ngoba wamkhiphile wahamba wamkhetha kwamanye amankazana amankazana ayemaningi owawulawo kodwa siwuthethile lapha namtekhaya usimbona lokhu nalokhu kuhlenyeki selichapa kasagezi hhayi umuza wathiwa njalo njalo umuza wathiwa ngempongu wathiwa ngokubekezela ngothando
ukuthi kambe kusakhona yini khonokho ukukhuluma ngakho ukuthi kumele kube lothando into ezinjalo lokubekezela
nakweminye imizi kukhona ba kodwa okuyinto kwangikhona ngokwe-first church ngokwesikhathi esilutshwane isikhathi esiyidingo sokuhlukuluzana hhayi eminye imizi siyabona lihalei kodwa-ke ngikufake ngithi ikakhulu i-LGH asebebadala hhayi bayathandana ngoba bayakwazi ukuthi omunye sokunyebalahle omunye laba batsha abangingani angikwazi ukuthi umoya losowavelanga omunye layo ukuthi la ngiyahamba ngiyithingekende kuyikwathi ngiyathatha omunye umfazi kathi bekadeni kakezizaakhonekho abantu babethandana kuzikazi bayelahlami ebhedela bekhulu kalahlami bahambe bese ematshwaleni-ke bethanda kuleze ngibuya behlabela bevela khona-ke bebambe izandla kathi esuke akusekho babo akusekho mthembo ezithembayo
ubone-ke Madube lapha-ke sixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ongukansela kulangale eVilaphosi njalo ingcweti kwezamasiko esintu. Ungathina lokusasa Madube belilami namhlanje umthembo Sithembayo uGibbs Dube kuhlelo lwabesifazana. Bengimele usidalekile mhlanga we-Studio 7. Hayi ke walamhla kwanele.